So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 26 kumabasa 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kususa indlela eqakathekileyo yokuvimbela ukuthi amajaji inkantolo emthethwandaba ibe ngaphansi kukahulumende
idale lesenethi likhangelelwe ukuvota kusasa lisamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okwenziwe lidale lephalamende ngeviki yedluleyo phansi kweconstitutional amendment bill number 2
ukuze izisebenzi ziphathiseke kundaba zomnotho ikuthi zithole phela inzuzo ethexaxa
ugatsha lwezimstansi luthi isilinganiso sokukhwela kwentengo yempahla sehlile kodwa lokhu akutsho lutho ebantwini abaningi ngoba imali edingwa ngumuntu ukuze aphile kuhle ngenyanga ikhuphukile kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 izolo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamashumi amabili lambili belomkhuhlane lo lokhu kukhweze inani lasebebulewe ilomkhuhlane selokhu ufike kuleli nyakenye laya kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1557 kuthi asebetholakele belawo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,086 ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ichumi lambili 12,112 njalo abahlatshwe esibili bangamakhulu phose ayisithupha 5,807 inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selifike kunkulungwane ezingamakhulu amathathu alamachumi phose amane 336,600 asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amahlanu 53,418 idale lesenethi likhangelelwe ukuvota kusasa lisamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okwenziwe lidale lephalamende ngeviki yedluleyo phansi kweconstitutional amendment bill number 2 amalunga ezanupf lawe MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora asolwe ngabanengi ngemva kokupasisa libhili besithi izaguqula isisekelo ngendlela epha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo ingapasa libhili kusenethi kusasa iza kuya kumnangagwa ayisayine phansi kwalinguquko umnankakwa uba lamandla okukhetha abahluleli bemithethwandaba bengazange bavivinywe nguzulu njengalokhu obekusenziwa yesula njalo umugqa wokuthi abasekeli bakamongameli kumele bakhethwe nguzulu unkosazana Thokozani Kupe lamanye amalunga e-MDCT amathathu babambanela be-MDC alliance kamnumzana Nelson Chamisa ku-House of Assembly vala ukwamukela linguquko okuyinto ebikwayicunule uMonzora Kuseneti kusasa lakho kukhangelelwe ukuba lamalunga ebandla likaMonzora ambalwa aza kwala ukwamukela linguquko. Kodwa malutshwana kakhulu njalo kasoze enelise ukuyivimba libhili lanxa engaze exhasane labe-MDC Alliance njengalokhu okwenzakale ku-House of Assembly. Ukuhlaziya loludaba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ukupasiswa kwalomthetho eyoguqula iconstitution yeZimbabwe ngokwesibili kususa indlela eqakathekileyo yokuvimbela ukuthi amajaji inkantolo emthethwandaba ibe ngaphansi kukahulumende ngokunjalo ibe ngaphansi kwezanu-PF. Kubulala amalungelo abantu, kubulala umthetho, kwenza kube yilizwe likantando kayiphikiswa. Akusoze kube lamalungelo avikelekayo, ilizwe lizadilika ngokuba kungasela kuvikeleka ebantwini. Yinto engadingakaliyo kodwa edingwa yiZANU-PF ukuze ibe namandla okudiliza, ibe namandla okuthi qedisa lona leli lizwe khona lokho okuseleyo nje kuphele konke, kuqedise udokoza lokuphila kwabantu beZimbabwe. Kuyinto eyingozi kakhulu ngokuba sekuphelelise ukuthi iZimbabwe ibe yi-dictatorship, ibe yi-repressive state, ibe yi-totalitarian state, ibe yikho konke okubi ongahlangana lakho emhlabeni.
Ubona njani omunye umthetho lo obunjwayo okwamanje osolwa ngabanengi owe-Patriot Bill?
Nge-Patriot Bill iZANU-PF ithi yona ifuna amandla wonke okuba ijezise bonke abasola ukuthi busa kabi. Wonke umuntu ozakhuluma athi ngizwa ubuhlungu lapha, ozathi imigwaqo idilekile, ozathi izibhedlela zilamithi, ozathi izikolo azilazi mabhuku okufunda, ozathi yena amatitshala kaholi, amanesi kaholi, ozathi ilizwe liyadilika, ozathi kakula msebenzi, wonke lowo muntu uzabotshwa. Bafuna khona lokho nje lawo mandla okubopha wonke umuntu nayo, bavala amehlo abantu beZimbabwe bekhangele emini. Kuyinto embi ngendlela ephindwe kaningi leyo, engafanelanga yamukeleke noma sekutheni ekuphileni kwabantu.
Kukhona yini okungenziwa okungenqabela i-Patriot Bill le njengoba kukhanya kwehlule ku-Constitutional Amendment Bill number 2?
Nxa ngabe amaparlamentari yenze engalaleli, nxa ngabe umbuso umbi political party esembusweni engalaleli, indlela yokuqala ukuyijezisa kuku-election ngokuthi abantu basukume ngobuningi bayeyikhipha embusweni, bayikhiphe ku-council, bayikhiphe ku-senate, bayikhiphe eparlamente, bayikhiphe e-state house. iZANU-PF isifanele yenzwe njalo, iphumphele ekubusweni. Ingaphumphele nje kuphele ekubusweni kodwa idilike iphele, ingavele ibonakale futhi phakathi kwelizwe leZimbabwe. Ntuko kwesibili abangakwenza abantu kungakafiki election yikuhlala phansi esingathi i-stairway, bangatoyitoya, bangenza zonke izinto eziza kwenza ukuthi kuvimbeleke ukonakala kwelizwe kusiya phambili.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Ugatsha olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo sehle sisuka ku-240% ngombimbitho saya ku-197% kulinyanga. Lanxa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kujabulela lokhu, ingcweti kwezenotho zithi akutsho ukuthi intengo yezinto iyehla kodwa kutsho ukuthi ikhwela kancane kancane. Lokhu kufakazwa ngumbiko njalo owethulwe yiZimstars oveza ukuthi imali edingwa ngumuntu oyedwa ukuze aphile kuhle ngenyanga ikhwele isuka ku-5312 Zimbabwe dollars ngenyanga edluleyo yaya ku-5672 dollars. Kusenjalo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi izisebenzi zidla lo klubhu ngeholo eliphansi.
Ukuze izisebenzi ziphathiseke kundaba zomnotho ukuthi zithole phela inzuzo ethexaxa kufanele zitholeke iholo ethexaxa nxa sikhangela ukukhulunywa zingcitshi okwamanje sibona ukuthi iholo elalitholakala ngama 60s 70s singathi lithenga okungcono kuleholo elitholakala okwamanje so iholo elitholwa izisebenzi ngemva kokuba sesithole uzibuswe liholo elingathengi lutho nxa sikompeya leholo elaliholwa izisebenzi singakaze sithole uzibuse kuyatshengisela ke ukuthi nxa sibuya kundaba zomholo kumbe zomnotho izisebenzi siphathiseka kalutshwana ngokuthi phela kazilamali ukuze uphathiseke kundabeni zomnotho ukwanise ke ukuthi ungathenga kumbe ngamashares uyanxa kuyikuthi ule plazi uyakwanisa ukulima ikuthi ube leholo elithexaxa
ungathini ngendlela izisebenzi eziphathwa ngayo elizweni nxa sikhangela ukuthi eziningi zazo zikhala ngeholo eliphansi kakhulu
loba njengelizwe sasayina ke ama convention esingathi ngamakho conventions lawa ngama conventions anika ke izisebenzi ilungelo lokubuthana ilungelo lokuforma ama unions ilungelo lokuphathiseka kundaba ze collective bargaining nxa sikhangela in practice okwenzakalayo kumbe isilo umthetho yini enjalo sibone engani sesibuyela emuva singa abalakho emthethweni but in practice sikutholi nxa sikhangela ke lama judgments avelela ema court kuminyaka edlulileyo sesibone ama judgment anqabela abantu ukuthi bengabuthani sesibone ama judgment anqabela abantu ukuthi bangayi ku strike sesibone ama judgment athathela abantu iholo nxa bengayanga emsebenzini kuqaleni izisebenzi zazibhadalwa ngokuthi zibuyile yini emsebenzini ikho esasikwazi ngesilungu babe sithi you avail yourself kufanele ubhadalwe iholo xa ubuyile nje emsebenzini nxa sikhangela ama judgment abakhona okwamanje sengathi usebenzile yini ukuze uthole iholo sokuchiyana nje lokuqala so nxa sikhangela singathi ngama conditions of employment kumbe indlela abantu abaphathwa ngayo emsebenzini sibone ngani abantu sebephathwa lucuku njengendlela ababe phathwa ngayo ngesikhathi samabhunu
umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU inhlanganiso yekhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi eibhethu likazulu ithi iyalijabulela inyathelo elithethwe ngumongameli wemelika umnumzana Joe Biden elokuhlela ukubulawa kwabantu bakwele Armenia abedlula isigidi njengombhuqazwe igenocide ngesingisi Sokuleminyaka elikhulu lasithupha 106 years abantu laba babulawa ngochuku olumangalisayo nguhulumende we-Ottoman Empire osokulilizwe laseTurkey kulezinsuku. Enanza isigalesi ngempela sonto uBiden ube ngumongameli wakuqala embalini yeMelika ukuhlela isehlakalo lesi njengombhuqazwe okuyinto ecunule uhulumende wakweleTurkey. Inhlanganiso yeibhethu likazulu ithi layo ifisa amazwe omhlaba abize igugurawundi njengombhuqazwe njalo udaba lolulu lungiswe. Igenocide kubulawa kwabantu bomhlobo othize ngobunengi. Abanengi bathi igugurawundi layo yigenocide. Nanko uhulumende weZANU-PF wabulala abantu besindebeleni emathebeleleni laseMidlands abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Sixoxele siphathamandla seibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngemva kweminyaka yonke leyi ama-victims ngokwawo athatha ilead ahlala eyiwo atshoyo ukuthini sabulawo. Khonokho mbona ngazathi kuncedile ngoba indlebe yomhlaba ize yabezwa. Lathi yikho esikutshoyo njengenhlanganiso yebhetshu likaZulu kubana njengabantu bemathebeleland kuqakathekile ukubana singathuli. Khulumeni lathi umhlaba uzagcina usizwile. Ukuthula senze ngani akwenzakalanga. Ukuthula sibe sijabulisa abantu ngoba sithi khona khona sisemabandleni kumbeni sifuna ukuholisa indumba ngoba sesilohlupho lokuthi silabantu abathi ngoba bafuna ukuholiswa sebesithi laba bafayo bafela izi. Akufumelanga sithi ngoba sifuna ukuhola bese sithengisa igazi labantu abafaka ubuhlungu bengalacala. Kufuze sikhulume siwenze ama commemorations siwenze asikhulumi lezi Mbappe kuphela sikhuluma lomhlaba ukuthi bantu kwagangwa lapha abantu babulala abantu abangalacala kuthiwani ngakho. So akumelanga abantu bemathebeleland bethule, akumelanga abantu beZimbabwe bethule. Kuzothi sithi raise our voices against uhulumeni owagangayo wabulala abantu abangalacala, izalukazi ezingalacala zarethwa, amantombazane esikolo arethwa, silabantu abagcwele iganga lonke leli abangabekwanga ngendlela elesizotha ngenxa yombhoqazo. So mbona ngazathi njengabantu bemathebeleland njengabantu beZimbabwe we should always raise our voices around ukubulawa kwabantu bona labo. Kufuze sikhulume kakhulu ukuthi sifuna ukubana kube le justice. Kufuze ukuthi sikhulume ukubana sifisa ukuthi abantu labo bebekwe ngendlela elesizotha.
Ungathi udaba lweArmenia lolu lupha ithemba yini kulabo abathinteka kubi yigugurawundi eMidlands lasemathebeleland?
Kuza activate abantu, kuza qalisa ukuthi kunikela labo kodwa sebemadolo nzima ithemba lokuthi hayi bengaqhubeka belwela ijustice bazayithola. So mbona ngazathi okwenziweyo yiAmerica ukuthi bethi ngemva kwe-100 years okwenzakalayo abantu beArmenia genocide. Bona ngazathi kuyakhulumisana kakhulu labantu beMathebeleland, kuyakhulumisana kakhulu labantu beZimbabwe ukuthi okwenzakala eMathebeleland kwaba le genocide. Njalo it doesn't matter ukuthi sokulesikhathi esinganani, kufuze ilungiswe. Bona ngazathi lokho kuzanikeza ama victims ithuba lethemba lokuthi umhlaba kwelinye ilanga uzabeza. Bona ngazathi njalo kuzanikeza lezi gebenga lazo ukuthi hayi icala kaliboli.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa ngalolu daba. Kodwa uhulumende uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyalulungisisa udaba lwegugurawundi lolu encedisana lenkokheli yosiko. Sikhangele okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi kule nyanga yeZimbabwe egwetshelwe ukupika okweminyaka emibili kwelebhilithane ngemva kokupha isigulane igwayi lamakhala saze safa izama ukuselapha. Igama lomsolwa nguLindonindi njalo umufi nguSophia Jekecha. Iphephandaba leChronicle lithi owake waba ngumhleli walo wezindaba zemidlalo njalo wazosebenzela iphephandaba leDaily News lamanye atshiyeneyo umnumzana Innocent Kurwa ubhubhele engozini yemota kobulawayo ngomgqibelo. Nampa abalaleli be Studio 7 bexoxa lentatheli izindaba yethu uEzra Jesus Banda.
Mina ngugifti karithi ngibe nohlupho lwesikhufizi, abantwana abaphathanga isikhufizi abafundi, so ngangokuthi lokuthi isikhufizi asithatha ngaphi angikwazi emsebenzini ngamiswa yakukholwa, so kanti ezinye ngikhanyele ngiyafika emsebenzini lami ngibambe laphala hambele ukuthi ngiyethinga nje ukuthi sidle ngabe umuntu odobhayo ebhimini kodwa akhathesayo ayihambele kuhle manje angikwazi ukuthi ngizele nesikhufizi. Ye ama-descendant ayengahambe ezikolo, so labantwana babengasele ukuthi bazafundani. Iningi bathi bafunda kumafoni, manje kumafoni akufundeki ngoba ngishele imali yokubhadela umntwana isikhufizi ifoni.
Emafonini ababefuna idata phela.
Ye babefuna idata, mna ngingenayona imali yokuthi ngibhadale isikhufizi. So khonapho nje angikwazi ukuthi amatisha ukuthi uhamba njani.
Unyaka lo phele bebengafundi.
Umnyaka wonke bakuhlalile bengafundi. Sesiqalisile umnyaka lo bazangithi uyawubona vele uzaphela kungafundi ngoba kuhamba 1 day, 2 days, awuntwa ngkhona akuhambi vele.
Michael Yat. Alapha ekhaya siyahluphela kakhulu lapha eZimbabwe. I-school fees ziyakhwela okunye okunzima size zehluleke ukuthi zibhadale i-school fees zabantwana. Into zonke zikhwela kuthi ukudla kuthi ukuthi ngalezi i-school fees zikhwelile sisanda ukubhadala. Sesitshile ukuthi sokunestrike thina sibhadala inkalakatha zezimali zisabela ezinkalo. So sesizama ukuthi sizitandise abantwana behambe kuma-private lesson. Kuma-private lesson kuyadura i-20 to 30 kuthi mntwana ukuthi ezefundiswe. Sesiloduka olunye oluzima kakhulu ngoba sisakwazi ukuthi sisanda kubhadala i-school fees inkalakatha zemali enzalo. Kube sokuthiwa kufuneke amatitsha asengena kwisitrike. Pho kasikwazi lokudla kuyadura kunzima la. Akulanto ethiphileyo, zonke izinto ziyadura. Akulanto okuthiwa ithiphile, ukudura i-transport konke. Akulanto i-cost of living is very high. Hayi kwabalungisa amatitsha abuya ezikolo ngoba sabhadala inkalakatha imali. Uhulumente kumele ayilungise ezikoleni. Kusetshenziswa ubuhlungu kulale imali esiyibhadeleyo.
Siyasibeka sibili sethu sibhadala isiza abantwana bengahambi esikolo ngapha le misebenzi yangikhona kayikho thina singasakwazi ukuthi senzeni asazi ukuthi uhulumente angasincede kanjani nabantwana sabhadala sethu thiemu yalasiye le thiemu yona le yakhathesi bahambe esikolo kanye ngenyanga kanye ngeviki baphenduke endlini sothwala ibuyena esikhulu imande.
So nxa benje abantwana behamba lina nxa likhuluma namatisha wona thina amatisha.
Amatisha asikhulumi lawo, akula nto asihlela yona. Into esisenzakalayo ukuthi amatisha sesenza ama-extra lesson ezizini zabo 150 rand, of which mina yabe ngingayi-afodi 150 rand, okutho ukuthi umntana nami sezahlala engafundanga.
Manje kuzayenziwa nxa likhanya
sesingukuhlala sithonga uthembele ukuthi kuzalunga.
So manje abantwana bathini bona njengoba befunda kanye ngeviki, kambe bazabamba bazabhala njani amazamanation?
Akula kubhala amazamanation kuphela, kuyadinga amapikisha ngoba kula kubhala abakwazi abaza kubhala.
Siyabonga mama, kanje uthemba nigama?
Mina nguMangwenya.
Mangwenya, siyabonga.
No, Alethe Nkomazana sile sigabeni seSwandizwe. Ngile problem lapha abantu abami bafunda esikolo seMchabi kodwa abantwana bahlezi kwamanje ekhaya bathi akula matitsha. Amatitsha kuma-strike. So ndabo i-ECD yaba yi-2 ngibhadala imali ye-school fees kodwa abantwana kabafundi. So angazi ukuthi imali leyi ngiyibhadaleleni esikolo ngoba abantwana kabayi esikolweni. Ubuhlungu abantwana kathi sithi nabo grade 7 abakhayeleli ukuthi ngaba bathola something esikolo kodwa batholi ukuthi ngenxa yesizathu samatitsha. Lama-form 1 okumele ukuthi ngathola uncediso. ECD bona babasesikolweni kumele ngawathola uncediso kodwa batholi lutho ngesizathu samatitsha. So besicela nje ukuncediswa ukuthi abantu abethu bazame ukufunda labo bethole ikusasa labo ngoba abanye sebevele phansi ngendaba zemfundo. Akula nto abazabayazi abantwana, bagcina besenzele okunye okungaseyikho. Kugcine sesidlulisile abazukulu instead of thina sifundise abantu abethu. Siyacela amatitsha kungani kuba ngcono amatitsha abuyele ezikoleni.
Labo be kungabalaleli be Studio 7 bexoxa lo Ezra Chisosbanda. Kulezi nsuku balaleli asenelisi ukwamukela imbiko yenu elivame ukusithumela yona nge-WhatsApp ngoba umakhale kukhwini wethu kasebenzi kuhle kodwa siphezu kwayo le ndaba. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amazwe omhlaba ananze ilanga le World Malaria Day izolo. Inhlanganiso ye World Health Organization ikhuthaza ukuthi aqhubeke ngemizamo yokulwisana nalomkhuhlane. Kubikwa kulokuthula okungajwayelekanga esigodlweni seChad kulandela ukungcwatshwa kobe ngumongameli umnumzana Idris Deby yena ofele empini yokulwisana labahlamuki ngeviki edluleyo. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Abebandla elibusayo elamademokrasi baya phambili ngemizamo yokuguqula ukusebenza kwamapholisa wona etheswa icala lokubulala abantu abansundu mahlayana nje. Phansi kwebhili abayilobe ngemva kokubulawa kukamnumzana George Floyd edinga ukupasiswa kulower house lakusenate, amademokrasi athi afuna kwesulwe umthetho ovumela amapholisa ukuklinya izibotshwa entanyeni njalo lawa ayabe ebulele abantu kungela sizathu angavikelwa ngumthetho. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ye, ngibona umzamo lo owamademocrats ukuthi bafake amapholisa under a microscope ngendaba zokuchokehold abantu ukubandezela abantu entanyeni bebulala abantu abangela macala. It has been going on for a long time. Ma sikhuluma nge-criminal justice system. Ipolice or amapolisa, you are the first respondents ku justice system yaleli lizwe. So singakhangela vele sisuka from the history and the beginning of this country, sesikhangela islavery, le institutionalization, mentality yona le, sibona amapolisa are on the forefront. Ngoba mawu subochiwe or usungena edilongweni usufake ngamapholisa ongumuntu omnyama, the chances ukuthi icala lakho baliqede or bakukhiphe on non-guilty charge ma ungela umchuchisa ama-lawyers kunzima. So sibona ukuthi amapholisa, they have been the last battlefront institutionalized hypocrisy racism lapha e-America. So ukuqhubeka abakwenzayo e-Congress, umnumzana Karen Bass sponsoring the bill ukuthi amapholisa kumele abe responsible, ngibona is a way forward. Ngoba bangaqalisa khonoko, it's going to be easier to reform the criminal justice system in America, and then abantu abamnyama babe le fair trials and fair footing malisiya phambili.
Ubona besenelisa ukuyipasa yini ibhili le kuCongress ngoba ungakhangela amademokrasi adonsa esiyale kuthi amaRepublicans lawo adonsa esiyale?
Amademokrasi lama-Republicans okwakathesi ngibone omunye umama uRepresentative Capote from West Virginia esithi yena kulama-Republicans who are on board to support the George Floyd policing bill elizatshintsha the way that police officers act in America. So hayi okwakathesi sile hope ukuthi konke lokho bazakuyenza and amapholisa lawo azatshintsha the way that they conduct their business.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ugatsha lweZimstars luthi isilinganiso sokukhwela kwentengo yempahla sehlile. Kodwa lokhu akutsho lutho ebantwini abanengi ngoba imali edingwa ngumuntu ukuze aphile kuhle ngenyanga ikhuphukile. Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota kusasa lisamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okwenziwe lidale lephalamende ngeviki edluleyo phansi kweConstitutional Amendment Bill No. 2. Ibhili le isolwa ngabanengi abathi ipha umongameli Mnangagwa amandla aphindiweyo. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 kuleli izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kuze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.